Loko thina sikubona kuyinto enhle kakhulu, siyabonga kakhulu kuhulumeni waseSouth Africa. Siyambonga nayo ubaba uMtswale Dutu icabangisisile lento ukuthi kuphiwe ithuba elibanzana ukuthi abantu bamigrate to ama mainstream permit. Abantu sicela bekunanzelele ukuthi kuphindaphindiwe ukuthi leli kahle kahle lithuba lokuthi abantu bamuve kuba kuma mainstream permit, ngoba ke kuyabasiza kakhulu uma bengaapplyela for ama waiver, njengoba ejile ukuthi uyawanikeza ama waiver echo ukuthi sebenike 78,000 people abantu abafuna ama waiver. Umuntu maye seku mainstream permit kusenzela umsebenzi nathi ubelula kulokuthi every other 1 year or 2 years or 3 years sesimele sibuyele siyenegotiator futhi ukuthi abantu bakithi kuzothiwani ngabo. Pho ke siyabakhuthaza kakhulu ukuthi abantu ngabawa-aplayele ama-waiver bamuve baye kuma-mainstream permit, njengoba ama-mainstream permit engekho dependent on political feelings or circumstances. So lokho kungasiza kakhulu umphakathi, siyakwamukela kakhulu.
Abanye sesike sakhuluma labo Mkhwananzi bakhala ngokuthi akulula ukungena kwamanye ama-permit la okuthiwa bazame ukungena kiwo. Uhulumende waseNingizimu Afrika njengoba esithi amaphepha la sezaphela ngo-2025, kungaba kulokuyekethisa yini asekwenzile ukuze kube lula ebantwini ukuthi bangene kweminye imikhakha yamaphemisi le?
Ngesikhathi kukhansilwa i-ZTP process kwavele kwakhanya abantu abaningi ukuthi abasoze bakwalifye. Vele kwakwenze kwaphiwa i-special permit regime ikuthi abantu babengakwalify. Pho-ke ezingxoxweni ezaba khona kwaqala ukuthi kuvunyelwane ukuthi abantu bengawayivelwa ama-requirements, ikakhulu i-labor certificate, ngoba vele umuntu usuke ngumuntu oseqhashiwe ngenxa yokuthi vele ama-special permit ayephiwa on condition ukuthi umuntu osebenzayo. Pho-ke lokho yikho ukwekethisa ukukhona. Naye uminister uyagcizelela kakhulu ukuthi yiyo indlela afisa ukuncedisa ngayo izizalwane zakithi, and nathi siyazikhuthaza izizalwane zakithi ukuthi kanikwenze lokho, ziwa-aplayele ama-waiver. Ama-waiver ayikho ukwekethisa lokhu esikukhalelayo. So abantu abaye kuma-waiver ukuze baye ku-mainstream permit. Uhlupho esilalo ukuthi abangathi abahambi ukuya-apply, abantu bebezitshela ngekhodi. Ikhodi nakhona laya-extenda to June 2024, uminister se-extende to December 2023. Kodwa kuyakhanya ukuthi phela izinsuku ezihamba zifike, futhi eziyabe lokho kuyukuthi-ke as long as kungakabi nesinye enye i-dispensation, kuyabe kusamele sibuyele futhi etafuleni siyexoxa. Kanti-ke xa kuyukuthi umuntu usezihambele wasuka ku-special permit waya ku-mainstream permit, kuba lula-ke ukuthi yena nguye ose-incharge nge-destiny yakhe uma kusiya ngendaba zamaphepha, ngoba nguye osezozi-aplayela azazele yena ukuthi u-under i-immigration act. Kungaze kutshintshe uhulumende, kungaze kutshintshe i-minister, akungeke kum-affecte yena.